Siyabonga Jonga ngisamukela usthandekile emakhaya lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 24 ngohlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amakhampani sebavala kusela msebenzi. Abantu sebephila ngokuthengisa on a daily basis. So mina ngiboni into le efuna ukuyenzwa uhulumende ukuthi ekhiphe abantu kuzitreading bengakabadingeli indawo yokuthi besebenza khona iright.
Amakholo lamakholo abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bafolile betshengisela basa incwadi yezikhalazo zabo edalele iParliamente.
Sithabe kakhulu siyajabula ukuthi sithole ithuba lokuthi sibe lo mdlalo iconference le AIDS and STIs in Africa. Bekuyinto ebesingayilungiselelanga besingazange sicabanga ukuthi hayi lokhu kungenzakala ngalesi sikhathi.
ELiZimbabwe selikhethiwe ukuthi libe yilo eliqhuba umhlangano we-International Conference on AIDS and STIs in Africa okuphana amaqhinga ngokulwisana legciwane le-HIV.
Umphathintambo wezempilakahle uvule ngokusemthethweni ikilinika elutsha enkayi lapho anxume ibandla le-Free Presbyterian Church of Scotland ngokwakha lesi sibhedlela lincedisana lezakhamizi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amakhulu lamakhulu abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bafolile betshengisela basa incwadi yezikhalazo zabo edalele iParliamente besithi kabasoze basuke lapho abakhona baze bathole indawo ezilungele ukusebenzela. Intathe yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhulu abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo zabaphila ngokuthengisa emigwaqweni bafole behlabela belubhekise edalela eParliamente besemgwaqweni uNelson Mandela. Kodwa amapholisa abehlomile abavimbe ukuchapha umgwaqo uSemunyoma ophambana nalo akade behamba ngawo bucwadlana nje ledalela eParliamente. Umnumzana Patterson Murimoga ongubaba osesemutsha otshela intatha lezindaba ukuba uphila nzima laye njengabanye ngokuthengisa ngoba ingekho imisebenzi.
I-industry layana yayikhona eduzane lakho zindoga lani liyakwazi yikho lapho sokusondela khona abantu of which i-industry seyavala abantu baba besebenza khona ngapha bethatha labo inzuzo yokuthi benikeza imoli zabo ezindlini. Amakhampani sebavala kusela msebenzi abantu sebephila ngokuthengisa on a daily basis. So mina ngiboni into le efuna ukuyenzwa uhulumende ukuthi ekhiphe abantu kuzitreading bengakabadingeli indawo yokuthi besebenza khona iright.
Bezikhona njalo inkokheli ezivele kuhlangothi ezehlukeneyo ukubasekela laba bantu ngesikhathi befola okubalisa ummeli wesigaba seBulawayo East edalela eParliamente uNkosazana Thabita Khumalo. UMakhumalo oyinkokheli njalo yebandla leMDCT uchasisele intathele izindaba ukuba kungani ubetholakala kulombuthano.
So namhlanje nami ngisemgwaqweni kaNelson Mandela ngiphathisa ama-vendors ngoba kumele bagcine imuli. Hayi, kutsho ukuthi nxa bebavimbele isikhathi sesifikile ukuthi izimbo emgodzi lehlala siyizwe sizafika. So sizavikana khona phakathi. Yeah, the time has come.
Uthi uMakhumalo lokhu kukhalaza kuyisibonelo sokuba asisihle isimo somnotho elizweni. Uhulumende wezana uPF kumele azigcwalise izithembiso azenza kuZulu zokutholisa abantu imisebenzi ethi ngoba ukuswelakala kwayo kuyikho osekubangele ukwanda kwabaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni.
Uhulumende wathembisa uZulu waseZimbabwe ngo-2013 elections ukuthi kuzava le misebenzi eyi-2.2 million ezaphiwa abantu. Namhlanje kulive nowodwa abantu sebedubeke nokungagcini imuli zabo sebethengisa emgwaqweni ukuthi benzeni bagcine imuli. So thina njengebandla le-MDCT khona laba abantu ngabathengise ngohulumende njengabafundi ngabanika imisebenzi.
Kuvunyelwe abalutshwana balaba bantu ukuya kwethula incwadi yesikhalazo edalele iParliamente yemukelwe ngosaphethe isikhundla sikanobhala wedalele iParliamente unkosikazi Nomasonto Sunga othembise ukuyisa kwabaphezulu kwakhe. Amapholisa enze yonke imizamo ukuvimba abekade betshengisela laba ukuba bangaze bafinyelela edalele iParliamente. Lesi sehlakalo siza ngemva kokuba beke bavinjwa ngamapholisa okufola betshengisela abaphila ngokuthengisa laba kwaze kwathi sebetholiswe imvumo lidalele High Court izolo ukuba baqhubeke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Isitolo esithengisa izigqoko esePower Sales eGwanda silumathe umlilo impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola yacha yaba ngumlotha namhlanje ntambama. Umlilo lo ubikwa uqale ngemva kwehola lesithupha njalo imbangela yawo kayikazakali. Abakhulumele Studio 7 beseGwanda baveze ukuthi bekule mota ecitsha umlilo eFire Brigade eyodwa yona ebikhanya ingenelisi ukucitsha lomlilo. Bekulokwesabela ukuthi umlilo lo ubulakho ukudlondlobala ngamandla ulumade kwezinye izakhiwo eziduzane lePower Sales. EZimbabwe selikhethiwe ukuthi libe yilo eliqhuba umhlangano we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, okuphana amaqhinga ngokulwisana legciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. Umhlangano lo wawumele wenzelwe kweleTunisia kodwa wasususwa ngenxa yezombangazwe ezingamanga kuhle. Umhlangano lo uza ngenwa ngamazwe eAfrika kuqala mhla ka 29 ngolwezi uphele mhla ka 4 ngompalakazi. Isiphathamandla senhlanganiso yeNational AIDS Council umnumzana Raymond Yekeye uthi sebeqalisile ukulungiselela lomhlangano.
NgeZimbabwe ngingathi sithabe kakhulu siyajabula ukuthi sithole ithuba lokuthi sibe lo mdlalo i-conference le AIDS and STIs in Africa. Bekuyinto ebesingayilungiselelanga, besingazange sicabanga ukuthi hayi lokhu kungenzakala ngalesi sikhathi. But njengoba sokwenzakela, I think siyajabula njengelizwe ukuthi hayi sitholelele ithuba lokuthi sibe le conference le eZimbabwe. Ukuthi silungiselele onganana, hayi siyalungiselela. Sihlala silungiselele. Sizasebenza labanye bonke sebejale ukusebenza labo ukuthi into le iphumelele. Ukuthi umdlalo uphumelele. Njengoba sijayele ukwenza into eziphumelelayo eZimbabwe.
Kuyini elikhangelela ukugcwalisisa kahle kahle ngomhlangano lo?
I-conference ukuthi yenziwe eZimbabwe ukuthi siyabe sifunda thina njengeZimbabwe, siyafunda kwabanye njalo siyafundisana thina njengamaZimbabwe. Njalo kulabanye abavela kwamanye amazwe angasiwe awe-Africa ababekhona ababekhuluma labo ukuthi kuyini abakwenzayo njengamazwe ukulwisana le-HIV. So njengelizwe sibona ukuthi thina sile-chance yokufunda, sile-chance yokutshengisa ababebuyile lapha eZimbabwe ukuthi kuyini esikwenzayo, kuyini abangakufunda lapha, njalo kuyini esingakufunda kiwo ukuthi silwisane le-HIV.
Umnumzana Raymond Yekeye isiphathamandla senhlanganiso ye-National AIDS Council sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ingcwethi ezilwela amalungelo oluntu zithi amazwe awezwekazi le-Afrika kumele aqinise imithethwandaba emazweni awo. abe lakho ukuletha ukuthula kanye lezigwebo kunkokheli edala amacala anduba kukhulunywe ngokuphoma ngaphansi komthetho wenkantolo enkulu yomhlaba. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi lezi zithi isinqumo sokuthi izwekazi le-Afrika liphume ngaphansi komthetho wenkantolo enkulu yomhlaba sikijinyiswa zinkokheli zesaba ukuthi icala kaliboli kungakho kulosuku lapho lazo zizabizelwa kulowo mthethwandaba ukuzabhekana lamacala akudala. Udaba lolu lokuxoxisana kukaZulu kulandela isehlakalo eZansi Afrika lapho umkhokheli weSudan umnumzana Omar al-Bashir ubedinga ukubotshwa inkantolo le. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi leli i-African Union ekhokhelwa ngumongameli wakuleli umnumzana Robert Mugabe isixoxisana ngokuthi amazwe la aphume kunkantolo le angavumi ukumiswa phambi kwayo besithi ivele idinga ukujezisa abakhokheli be-Afrika kuphela ifuqa injongo yamazwe asentshonalanga angafuni kubona i-Afrika izibusa. Ekhuluma emhlanganweni obizwe yibulawayo agenda kanye lamagqwetha alwela amalungelo oluntu umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha la iZimbabwe Lawyers for Human Rights unkosazana Irene Petras uthi inkokheli ezihanjiswa e-ICC ngeziyabe zivela emazweni atshengisa ukuthi ayehluleka ukuzibopha azimise phambi komthethwandaba esetheswa amacala awadale kuZulu. Abantu balelungelo lokuthola isinqumo somthethwandaba kungakho uthi nxa amazwe la esehluleka abantu kabavunyelwe ukuphanyeka amacala la emthethwandaba olakho ukuwathetha kungela kwesaba.
Victim or a survivor should be able to go to a national court.
Umuntu owonelweyo kumele enelise ukuya emthethwandaba athole usizo. Nxa kungenzakalanga lokhu kumele enelise ukuya enkantolo ephandle kwelizwe kodwa lokhu kuyadula. Yikho nje esikudingayo. Lokhu kungalungiswa akudingeki ukuthi siphikisane ngenkantolo ye-ICC. Okudingekayo ukuthi uZulu uphathe kanjani ukuguqula umumo elizweni kanye lekubuseni ukuze siqiniseke ukuthi okuthiwo inkokheli liqiniso sibili.
Ekhuluma emhlanganweni lo, ingcitshi kwezombusazwe uDr. Gordon Moyo uthi udaba lokuphuma kunkantolo le luqhutshwa zinkokheli ezilamacala ezazi ukuthi icala kaliboli njalo okulempondo yakufihlwa emgodleni kungakho zihlalele evalweni ukuthi koze kubafice labo. Uthi liqiniso ukuthi esikhathini esiningi kukhanya angathi linkantolo ikhangela inkokheli ye-Afrika nanku akula okwenziwayo ngamazwe eSyria, i-Israel kanye le-Palestine. Kodwa lokhu akutsho ukuthi inkokheli ze-Afrika zinindwa njengodaka kodwa azibotshelwa amacala eziwadalileyo ngempela. Inkokheli ye-African Union, umongameli wakuleli, Umoyo uthi udinga nje ukuvala olwakhe udaba lawakhe amacala ngokungenisa izwekazi lonke kudaba lwakhe.
Abantu bakhona yilabo ababulala abantu abanenge bakhona. Ungakhangela amazwe anjengawe Zimbabwe umgabe bona labo ukuthi baqeda abantu ngegugrawundi, baqeda abantu ngemiramba tswina, baqeda abantu ngama operations amanengi. Bala macala asemakhandabo. Yikho ke bengafuni ukuthi kube le nkantolo ezacwayisisa ibabambe labo.
Umnumzana Meli Dube ngumqondisi webulawayo agenda eqoqela ingxoxo ibambanele ZLHR. Uthi kuqakathekile ukuthi uZulu axoxisane ngalezi zindaba ngoba izinqumo akumelanga zithathwe inkokheli iyodwa ngoba ibambele lezi zikhundla ithunywa ngabantu. Uthi khona vele isilonda siziwa ngolaso kungakho abantu yibo abalelungelo lokutsho ukuthi amacala adalwe kubo athethwe ngubani ngapi.
Inhlanganiso ezinjengabo SADC labo AU no African Union zinhlanganiso zabantu be-Africa bese besuka ke bazithathele bona engathi izinqumo zokuthi sebefuna ukuthi basuke kunkantolo enkulu yamazwe onke omhlaba ebesenzela ukuthi amacala abo awokutshontsha awokubulala la okudliwengula abantu besenzani kuwo wonke amazwe kungakhangelwa ngumuntu kukhohlakale nje kuhlale kunjalo.
Okwakhathesi kulamacala angamashumi amathathu lambili 32 aphambi kwenkantolo ye-ICC wonke angawenkokheli ye-Afrika. Ilokhu yaqala ukusebenza linkantolo seyathetha yaqeda amacala amabili akaCharles Taylor owayengumongameli weLiberia lomuyi uMilosevic Slobodan owayekhokhela iSerbia leYugoslavia. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Sibanda.
O Obe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo yena osuswe esikhundleni lesi ngomongameli Mgabe izolo uqhubeke ethuli namhla engaphenduli imibuzo yokuthi uzabiselwa yini kulesi sikhundla. Umthetho obambe uMoyo ngamandla ukusuka kulesi sikhundla ngesizathu sokuthi wayegethwe ngumgabe engelasigaba asimelayo edalele ephalamende. Kodwa kathesi selilunga ledale ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Ngalokho sokumele uMoyo akhethwe kutsha ngumgabe njengoba eselesigaba asimelayo ephalamende. Akukakhanyi sobala ukuthi uzabiselwa na kulesi sikhundla kumbe hatshi.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukutshengisela kwabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare lenhlupho ababhekane lazo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle uDokotela David Parirenyathwa lamuhla uvule ngokusemthethweni iklinika elutshe enkayi lapho ancome ibandla le-Free Presbyterian Church of Scotland ngokwakha lesi leyi klinika lincedisana lezakhamizi. Umeli wenkayi South edalela ephalamende umnumzana Bednico Bebe uthi uDokotela Parirenyathwa ugcizelele ukuthi isigaba senkayi sisalele emuva kakhulu nxa siqathaniswa lezinye elizweni njalo kulokho kudingakala ukuthi kwakhiwe amanye amaklinika. Upepe uthi iklinika le izancedisa kakhulu ngoba abantu bebehamba imango emide ukuyafinyelela uncedo kwezempilakahle. Waphinda watshayela ihlombe izakhamizi ngokuncedisa ukuyakha.
Ngibona ke ukusetshenzwa kwangikhona ke bekusetshenzwa ngokuncediswa kakhulu ngabodokotela labongikazi bembuma yibo akade bephathekile ukuthi bancedise ukuthi kwakhe leyo ekliniki ekade siyivula namhlanje. Mina njengomkhokheli wesigaba ngike ngakwenza ke ngaphambilini ukuthi ngihlanganise-ke izakhamizi ukuthi ziphatheke ekuncedisweni kokwakhiwa kwama-classroom ezikolo ezingu-5. So ngezinye indlela izakhamizi zenkaya sokuyinto eseziyijayele ke zincedisile ukuthi zincedise ngento ezinjengechebechebe, ezinjenge-pit sand, ezinjengokunye nje kanye lokwakha kwangikhona kulabanye-ke esithi okuthiwa ngama-volunteers, amagilida avolontiyeyo nabanye abavolontileyo ukuba ngodakaboy ukuthi kwathiwe leyo kliniki. Isizathu kuyukuthi bayako njalo bayakuvuma ukuthi leyo kliniki izasebenzela bona kanye lezimuni zabo.
Ikliniki leyi izanceda njani izakhamizi lapha njalo iyehluke ngani kulezinye?
Dr. Parirenyathwa uthe yena isifiso sabo ukuthi alibana ngabe kuba-ke nekliniki ngewadi ngayinye ngayinye ngezinye indlela njengoba silama wadi angu-30 enkaya kufanele sibe lamakliniki angu-30 kodwa-ke ukhanye sobala ukuthi hhayi sisalele emuva kakhulu lanxa ungaze usiqathanise lamanye ama-districts ngoba uthi yena nxa ekhangela iqathanise lamanye ama-districts inkaya ngokuba ne-30 ama-wards kufanele ukuthi ngamhlawumbe ilamakliniki angu-18 but thina silamakliniki angu-7 nje kuphela cha inkaya yonke yona le kade siyivula namhlanje ngesi-8 okutsho ukuthi-ke izancedisa kakhulu ngoba abantu benkaya bebehamba imango emide besiyadinga ukuthi belatshwe emakliniki.
Njalo amanye amaklinikhi lawo ngawezinkonzo yini akhona ngapho enkayi kumbe amanye ngikahulumende?
Sikhangeleleke uhulumende ukuthi enze umsebenzi wakhe ngoba kuluncedo olufakiweyo elizweni lakhe. So uhulumende kufanele ukuthi-ke akubone ukuthi kufanele kube lamanesi-ke aneleyo, kube le mithi eyaneleyo kuqhubeka kusuya phambili. But okwakathesi sithe sikhangela nje singena phakathi kweklinikhi yona leyo, hhayi kukhanyile-ke sibili ukuthi abantu abakhileyo-ke ngabantu abakhe ngenhliziyo ezinhle njalo bafakile-ke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe phakathi kwekliniki. Kodwa ungakhangela-ke uqathanisa inkaya i-district hospital leMbuma uzafika ukuthi iMbuma ngenxa yokuthi iphathiswa yi-church njalo i-church yangikhona ikhanya ukuphathiswa kwangikhona kusukela eScotland kukhanya-ke hhayi iphambili-ke ngoba sibona-ke abanye abantu bayacina besuswa ezibhedlela ezinkulu njengabompilo sokuthiwa hhayi sesehluleka ukuthi elatshwe empilo kodwa-ke abuye eMbuma azothola ukwelatshwa.
Lo mnumzana Bednico Bebe omela inkayi South edalela ephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale enkayi.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-National Endowment for Democracy khonapha eMelika ibilomhlangano labantu abathinteka ngokwenzakala eZimbabwe ngendlela yokubonisana amacebo angathuthukisa ezenotho kanye lomumo wezombusazwe elizweni. Okuningi ngalomhlangano wona obuqhutshwa phansi kwendikimba ABCT, The Challenges of Democratization and Economic Recovery in Zimbabwe. Asikuzweni kungxoxo esiqhubelo Chris Gande we Studio 7.
Umhlangano lo ube kulabathathu abantu abavela eZimbabwe kade bekhuluma kulomhlangano. Ababalisa umnumzana Bruce Wharton, yena omela eMelika eZimbabwe, bese kusiba lo mnumzana Ipo Mandaza, usomabhizimusi oyenhlanganiso yeSaphes Trust, kwase kusiba lo somabhizimusi umnumzana Shingi Munyeza. Bobathathu laba kubabalisa laye u-ambasada bakhulume kahle ngeZimbabwe, besithi bona balethemba kusasa, elakusasa leZimbabwe, bathi lona hayi likhanya libalulekile. Besithi into ezikhomba lokhu ukuthi bona akulawulwisana.
Yona injongo ibivele ingeyani yomhlangano?
Injongo le ibingeyokwazisa Zulu ikakhulu lapha abantu bebeMelika lapha ngokuthi isimo sezombusazwe eZimbabwe simi kanjani, ikakhulu nxa sikhangele ukwenzakalayo kwezombusazwe kunye lezamabhizimusi.
Abantu bebuza imibuzo enjani njalo bakhanye besuthiseka yini ngalokho okukhulunywayo?
Abantu babuze imibuzo sibili. Ukhona obuze umbuzo obungani kawuhambelani labaningi, ngoba besithi yena kanti kungani bonke abakhulumayo bekhuluma belithemba elokuthi elakusasa eZimbabwe libalulekile, njalo wasebuza yena ukuthi kanti nxa kuyukuthi yiyo imfuno yabo abayibonayo, kanti ukwenzakala kathesi ke bakufaka ngaphi?
Lo nguChris Gande weStudio 7 esixoxelayo ecingweni ekhonapha eWashington DC. Silifakeke ezandleni zikaChris njalo ngamafitshane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lethu sixoxa lo mnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko, sihlaziya udaba lokubana inani labo baba abetheswa umlandu wokuba labantwana abangaso babo liphezulu kakhulu, 74% kulabo abahlolwayo. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga lami lokulalelwa ngabalaleli, ngiyabonga.
Umbuzo wami wakuqala, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana obaba abaningi bakhanya bayabanjelwa lapha bagcina abantwana abangasoba?
Udaba lolo siluzile lathi lwangimangalisa, alwaze lwangimangalisa. Ngitsho njalo nje ngoba alingimangalisanga, ngobana i-chati lemendo yakulezi nsuku ayiqedakali. Abantu bakhona kayisibo labana abafana labayizulu ababethembeka beqothe beqinisekile ezenzini zabo. Okungimangalisayo yikuthi kanti bona omama labo abayikela obaba labo besondla abantwana abangasibo babo kuyabe kuhambe njani. Angithi okwaziwayo esintwini nje la ubandla ubani ukuthi umntwana uvele waziwa ngunina, ubaba uyaphiwa nje umntwana uthi ngowakho, kodwa umama empeleni ngokwazi kwethu nguye okwazi ukuthi umntwana lo wamzuza lobani.
Manje ke nxa sikhangele udaba lwengculaza, singathini? Sibona ungani omama laba babe bengani bake bafohla ngapha langapha?
Eqinisele kutsho khona lobo phela njengoba ngingathi ngiyakula kuthembana la ukhona ukuxhwala lokuganga okuthize ngoba ozithwalayo phela ukuthi uyabe engazivikelanga emikhuhlaneni etholakala endaweni zamachansi okuyukuthi uthi nxa kube kwaba lokuligciwane khona lokho umama lo nobaba yena lo oyabe elaye bangagcina bechithekelwa yiwo umkhuhlane wengculaza kakuphathisi ngitsho ukuthi umkhuhlane uye phansi kanti kuyakwenza umemetheke ngoba umama lo wahamba lobaba futhi ngowukazi kuthi uyabe engavikelanga-ke indaba zecansi kanti-ke umntwana ngomunye osikile kutho ukuthi laye lo uyabe engavikelanga endabeni zecansi nxa ekhona phakathi kwabo oyabe elo mkhuhlane kutho ukuthi umkhuhlane lowo kulamathuba amakhulu kakhulu ukuthi umemetheke ebantwini abaningi isikhathi sinye ngoba obaba labo kutho ukuthi bazedibha edibheni mhlawumbe elilengculaza kumbe umama uyalithwalele isifo ngomunye kumbe yibo ubaba laba bobabili.
Singathini nxa siqathanisa umumo wakudala lawakathesi?
Umehluko ukhona ngombono wami njalo umehluko omqatha ngathi ayengithi kubomama kuphela nakubobaba kathi izolo sasikwazi ukuthi izinto lezazisenzakala kodwa izolo-ke abantu bayizolo bebethobela amasiko nemithetho bekuhlalisana kahle njalo bengabantu abagcina imfido zabo. Siyakwazi ukuthi kuthiwa ezalelwe esibayeni sakho neyakho kwakungenzani kwakukhona okunjalo ngoba wawuzwa lezalukazi zisithi sokokucwani abantu ye kufana lo mali umakhelwane osenkaya besenzela ukuthi kungabi lo msindo lapha ekhaya lanxa lowo mntwana vele engxinye zibonakalele ukuthi zasuka lapha ekhaya kodwa-ke ngenxa yokuthi babefuna ukwakha babezimisele ukuthi kuhlaliswane kuhle babevuma ukuthi izinto ezinde ziyenzakala kodwa bekubamba ngobuciko obukhulu lonalo enzekuthiwa ukuthi kwakuthiwa ezalelwe esibayeni neyakho babelungileke abantu bakudala ngoba thina sasakhula singakwazi ukuthi abanye abantwana kabazala emabhulini amanye aduma kwakuyenza ukubana
isikhathi sesingasavumi ungavalelisa balalela
balaleli mahlabe ezulu umthwazi omuhle lisale kahle likhumbule ukuzibamba kukho konke elikwenza lanxa impilo imkhulu kanjani.
Hayi kwezwakala, hayi sibongile ba.
Iyabonga nathi
kani. Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lila igama lami Chris Gandhi.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi salibonani sithandekile lo ntungamili, siyawubonga umsebenzi wenu. Zimnandi iindaba ze-Studio 7. Bengicela ukubuza ukuthi kanti ukhulu lo osesihlalweni uhlaleleni ngoba thina sibulawa yindlala ngapha ePlumtree. Olivalelisayo nguBetty. Qhubekani ngomsebenzi eliwenzayo. Lilale.
Omunye njalo umlaleli okhohlwe kuloba igama lakhe uthi linjani bantu bakuStudio 7, siyalibingelela ngomusa sithi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle kangaka.
Uphikelelani Ngwenya oseGoli uthi ngithanda ukuphawula ngalolu daba lokuthi kuthiwa ingane ezincane ezileminyaka elithumi lambili zivunyelwe ukungena emacansini. Mina angiyiboni kuyinto eyakhayo esimeni sobuntu. Ngiyawubonga lo msebenzi ngoba lathi siyakwazi ukuzwa indaba zekhaya sikwamanye amazwe. Ngicine ngokubingelela lonke eliphethe uhlelo labakithi ekhaya enkayi lapha engivela khona esigabeni semanomano, ikakhulu umama ongizalayo uNamvelo.
Omunye njalo umlaleli uthi ukhuluma ngodaba lwabantwana abendisa besesebancane kodwa okhohlwe kulumba igama lakhe. Hayi-ke sizalithulela okuningi ngalezi incwadi kusasa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga.
Lami ontungamelinkomo libe lobusuku obuhle.